Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 21 kuzibandlela 2024 ngoGibsdube. Endabeni zethu namhlanje.
So kula ma members of parliament afunwa izano lomnangako. Iparliament ayisese yindlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uzulu.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuyaya ngisa kwenziwa libandla lezano PF lemthetho ndaba evimbe abe-CCC abafisa kungena kukhetho lwama elections. Kodwa ibandla lezano PF lithi imithetho ndaba ilandela imithetho yelizwe zalethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuyayangisa okwenziwa libandla le ZANU PF lemithetho ndaba evimbe abakubandla le CCC abafisa ukungena kukhetho lwama elections oluzayo. Lithi kusobala ukuba uhulumende weZimbabwe kafuni umbuso kaZulu. Kusanda kuvinjwa umnumzana Amos Chibaya labanye bakhe abaxotshiswa edale lepalamende umnumzana Sengezo Cabango. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wayemele ibhinga North edale lepalamende wavinjwa ukuba angene kukhetho lwama by elections nyakenye. Uthi akumangalisi okwenziwa yimthethwandaba.
Lokhu osokusenzakele khathesi sokuyenze ukuthi-ke ama-arms of the state womathathu wonke abele illegitimacy. Kasatshengisi ukuthi a-operator okusemthethweni kumbe okusentandweni yabantu. Kasela mandate kaZulu. UZulu akasela confidence kiyo. Ngiza kutsho ngithi ukhangele ukuthi parliament kathesi kulama-imposed members of parliament. Akusela ma-members of parliament ayiwo afunwe ngabantu. So kulama members of parliament afunwa izano lomnangako. Iparliament ayisese yindlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uZulu. So kuyindlu yokulungisa umthetho ngabamele umnangako. Now ungakhangela lakho singayengena la ku judicial uzananzelela ukuthi izehlakalo zonke lezi ezenzakeleyo zilulazile ijudicial. Ukhangela ukuthi khona asiqaleni ngathi singakakhuluma even i-recall yakhona yona leyo recall indlela incwadi ezamukelwa ngazo eparliamente kanye la ku Minister of Local Government kusobala ukuthi kulento eyayivele ihleliwe kwaba lokuvumelana kulezano phakathi kusobala ukuthi uChabangu kasilutho ku Triple C and akula umuntu ongakwaziyo lokho. But uthi uthole amakhothi ethi ayamlalela, uthi uthole ospeaker nabo-president besinethi besithi bayamlalela. Uthengisela ukuthi le yinto eyahlala phansi yahlelwa ngoba asonto esemthethweni.
Kodwa ibandla lezomthetho kodwa liyakuphika lokho baba Sibanda. IZANU lithi
hayi, iZANU PF zwana ngikutshele Dube. UChabangu khathesi ukupayroll uyaholiswa, uhola 10,000 ngenyanga.
Kulobu bufakazi khonapho?
Hayi ka iPay Slippers ngeke sayithola but bonke abasebenza laye bazakutshela ukuthi uyahola khathesi uChabangu kule ukupay njalo uyathola lamali awensizi labafuel le everything. UChabangu uthengelwe imota emhlophe iFortuner lokho kulobufakazi khona iyahamba ngayo khathesi akala capacity yokuthi athenge iFortuner uChabangu. UChabangu akala capacity yokubhadala amagqwetha. Yikho igqwetha likamnangagwa kusiba yilo eliyamela. Into esobala leyi I think is profit.
So manje ilizwe liya ngaphi nxa kunje?
Ilizwe lapho eliya khona khathesi mbona ngani selisiya lapho okuyayenza khona ukuthi abantu bemelane layo iZANU PF. Ngoba iproblem esikhona ukuthi phakathina kwama communities wonke akusela kuthokoza abantu kabasela qinisa ukuthi pho impilo iyangapi. Now alingeke laba lilizwe lokuthi ama passport office every day uhlala ugcwele because abantu bafuna ukubaleka elizweni labo. Akula lizwe elinjalo, akula lizwe elake lama ngaleyo ndlela. So ke ngokubona kwami ke lapho sokuyiwa khona sokusobala ukuthi ZANU PF isakholelwa phakathina kwama elections ukhetho kibo ngakusese into abayihloniphayo ngoba umuntu angahamba evote ivote yakhe kusasa bona bezanu bayakwanisa ukuthi bayidisqualify bakwanisa ukuthi bethi alright sesirecola umuntu wena lo wamvotelayo njalo asamvumeli ukuthi angene kanti asiwo makhothi afanayo esathi sithina sihambe emakhothi before 23 August siya ukuthi kumiswe ama double candidates ayefakwe nguchaba ngokubulawayo ye kwakubona kwabanjani anti kwahanjwa kwanjalo kuma elections la ama double candidates khathesi sokuthiwa akusavunyelwa ama double candidates ngasebefuna ukunika uchabangu ibandla labunjwa ngabanye
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele iBhinga North eDelele Parliamente wexoxa le studio 7 eseBhinga kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF yakuphika lokho
Na ukukhangeleyo ukuthi ilizwe lethu landela iconstitution yeZimbabwe ukuthi kuze kungene eParliament umuntu ukuthi azakele ukuthi kuzeze eParliament kubana abe ehambe kuyiphi iprocess. So ngaleyo ndlela thina singeke sikhumbale abantu ukuthi kade bezawina kumbe kade bezaphilisata. Iqiniso silaziyo ukuthi iZANU PF iphathi yabantu ivele izanqoba kuleli khetho elikuyayo.
Ye kodwa kulabanye abantu abathi ukuvinjwa kwabantu be-CCC ngumthethwandaba kuveza ukuthi ibandla le-ZANU PF lidonsa ndawonye le mthethwandaba kambe ngabe liqiniso koloko
lawa angamandla umthethwandaba uzimele wodwa iZANU PF libandla njengamanye amabandla asilawuli lutho asikhulumi lutho thina silandela imithetho eyabifakeli lizwe njalo nje uhulumende yena kunemithetho ayilandelayo njengohulumende ekhona iZANU PF uma sokuphele ama-elections lapha kube sokubunjwa uhulumende sokulandela ingatha zonke zokubusa ezikhona so uthe singathi thina iZANU PF kulolu khetho ibe lamaye lesandla kubeyathimthini hhayi kukho thina sikuvuni ethi kwaziyo yukuthi umthethwandaba yiwo osuke wafaka isinqumo indaba ihambe emakhothi ayibuyanga kuZANU PF ihambe emakhothi so isinqumo sonke sivele lapha sivele kumthethwandaba thina asikho ndawo lapha
ye kodwa indaba wezihlala kuvinjwa abantu laba nganinto ezifanayo phela sonke isikhathi
asiye sithi ukuvinjwa ngumthetho usosa ukuthi umthetho wabo sithi angithi lapha laba bantu baxabana bebodwa ngale njenge-CCC thina iZANU PF asingeni ndawo okuyabe sengena nguhulumende lapha ababe besezihlalweni ukuthi lokhu khaliswa njani lokhu khaliswa njani even iparliament ukuthi umuntu ahlale eparliament kungokusitho i-political party okuyo yona ithini so lezi zinto zabo abazibanga bekhona ngalo uma sesiye zafika eparliament sofanele ukuthi speaker of parliament amemezele ukhetho angeka yali ngoba umthetho wabo usitho ukuthi uma ibanze ekuthizeke lathi lokhu umuntu asimazi akasamfuni eparliament wena iphinde ukuthengise njani kusem party yena leyo mkhiphi leyo uyabona umuntu osuyafuke segcee nto omunye umuntu uyafanta amazeyo umthetho uthi uphinde uphenduke wena uphikisane lomthetho thina iZANU PF sase singasekho la kuyake sekungumthetho olawulayo
umnumzana Maleki Nkomo ukubandla leZANU PF wexoxa le-studio 7 esefilabhosi siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC
hayi angikwazi lokho and I think isikhathi eziningi sephumile esikhuluma yena ukuthi akuyena iZANU akasebenzisani leZANU and ngeke afa asebenzisana leZANU ngingaphiwanga ubufakazi ukuthi nampu ubufakazi ngizothina kukho okunye engingakutsho kumele ukuthi ngimkholwe lokho akutshoyo I think lakho kuqakathekile ukuthi siqhubeke nge-system esebenza umhlaba wonke ukuthi umuntu angafaka i-accusation kumele ayibheke apho phela i-accusation ukuvela umuntu apho ngwenza i-accusation ngomuntu bese sithi emthwini lo zigeze wena i-system ingasebenza kanjalo umhlaba usoze ukwazi ukuthi uqhubeke ngendlela esikwazi ngakhona esikwaziyo ukuthi ungakhuluma ngomuntu yathi nansi proof and then umuntu lo bese sithi ke anjani akwazi ukuthi aziphendulele kodwa into engayikhuluma laye wakhuluma konke into yakukhuluma public ukuthi yena uyisigoga nje manje ngenxa yokulwa lezana akaziboni ezofa wajoin izana owasebenzisana lezana.
Lo umnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumele sikamnumzana Sengezo Jabangu obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale-Ukraine selibulele amasosha kwale-Russia afika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 376,000 kusukela ngesikhathi ele-Russia lihlasela ele-Ukraine. Abaphathintambo besigaba se-Gaza Strip bathi sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu nanhlanu 25,200 selokhu kwaqhamuka impi nyakenye phakathi kwe-Hamas ne-Israel. Sike sizwe ezamasiko. Namhla sixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Sixoxa ngalokhu ke okuthiwa yikuphungelana ijoy. Ye, ukuphungelana ijoy kujoni? Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlela.
Hayi, ngiyabonga. Ukuphungelana ijoy kuyabe kusenziwa ngabantu abazalanayo. Atsho ukuthi bani ungaphinde ungikhulumise. Dalwana la ethi ungangikhulumise. Ngalokho ke kutsho ukuthi sebefungelene. Siyafungelana benze njalo. Ezulwini kuyabhalwa ukuthi bafungelene laba bantu. Abasakhulumisani baze bayekhulumisana umlotha.
Ye, khonokho-ke
khulumisana umlotha. Abantu abadala babeqamula lelo joy ukuthi lingabulali umuntu.
Ye, ijoy lelo liqamula njani?
Ngabe qamula ijoy kuyathatha inyama yosiwe yenziwe umhwabha. Omunye abe ngale komnyango, omunye abe ngaphakathi komnyango. Ebegqinyelwa ngoloya lokaqhumela angaqhuma adle ngaphandle ephandle lo layadle aphumele lokho betshintshana inyama leyami iziye kuphela yeseliqumile ijoy.
Ye, nxa kulungiswa kuvele kuqala ngaphi kusiya ngaphi? Ngibona kuqalayo ukuthi asilungiseni lokho.
Angithi yomakhuluma kuqala ngoyoqalisayo ukuthi lalo omunye kwafungelwayo laye uselandela sebesidla-ke bonke bengadla bonke. So uthatha umlotha sebegeza izandla njengoPilato ekwetsha uYesu ukuthi kabulawe.
Singathi-ke umuntu omlandayo lo wafungayo ngumbani? Uqaswa mbani khonokho?
Ophungayo angithi nguyobaqamulela ijoy kakukhethi ukuthi umuntu onjani. Ingenxa ekwazi ukuba lamulela uyaba lamulela.
Ye, kujalo ukuthi balamulele umuntu onjani? Ye, umuntu onjani obalamulelayo?
Nxa engumuntu ongusuwaluwalu okwaziyo loba umuntu omdala ongasiyo nyanga okwaziyo ukuthi ijoy lilalelwa njani kuyenziwa khona lokho. Ngoba phakathi emakhaya bakhona abantu abavele besaziwa ukuthi nxa kufiwe bayakhipha abantu endlini.
Ye, kodwa kusakhona yini khonokho ufungelana ijoy? Kukhona.
Ye, kukhona ebantwini abaningi kukhona. Ye, kodwa enxabe elingezwanga njalo liyabulala ngujuqu. Lapho kukhulumisana nje bahlekelane, hhayi kalitshoni omunye wabe ngafanga.
Chasisa khonapho baba.
Angithi nxa bequmile benza njalo lo onguyo owakhawusilisayo ijoyele liyana akudinga ukuthi azeke yinyanga. Uyabe ngumuntu omdala owaziyo ezinto zamasiko ukuthi kwenziwa njani lokukhipha abantu endlini nxa befiyelwe besiyageziswa. Uyabe ngumuntu onjalo umuntu omdala owaziyo ngamasiko. Ayisiyo nto eyenziwa ngabe-church ukuthi siyathandaza isiko waluthandazelwa.
Hayi, siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadulela kusasa baba. Ngomanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Salibonani bazalwane abathandekayo enkosini kundawana lapho elingabe likhona. Siyahlana njalo kulo hlelo lolu olokuvuselela umoya. Siyovuselela nje senyangeni yokuqala yomnyaka ka-2024. Siyabonga-ke namhlanje sizakhumbuzana ngelizwi lenkosi elitholakala encwadini ngokuloba kukaLuka isahluko sesithupha indima yeshumi lanye. Luke chapter 6 verse 10 sisiya ku-11 kufundeka kanje. Esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho. Wenze njalo ke saye saphiliswa isandla sakhe. Verse 11. Base begcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Laba-ke izixuku okuhlangela abaFarisi labo bonke abantu abebekhona ungayibala ngaphezulu ngalo uyafica ukuthi kwakulamabutho, kwakulabathelisi, kwakulabafarisi, bonke abantu nje babekhona ngoba wayekhuluma ezixukwini. Wasezohlangana-ke engena ethempelini wabona umuntu owayelisandla esesithwabheni. Ngenye indlela isandla lesenza sithwabheni kwakumele silunge kuze umuntu abe lokuphila okufanana lokwabanye. Into emangalisayo yikuthi abanye lapha ababekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani ngalesi sandla, njengoba njalo kwakuyisabatha. AbaJuda babengabantu abakhangele kakhulu ukuthi ngesabatha kwenziwani, njengoba bona babebambe umthetho kaMose ukuthi uzelihlonipha isabatha ungenzi lutho ngalo. Kodwa-ke bakhangela uJesu waze batshengisa ukuthi yena ungaphezu komthetho kaMose, ukuthi into enhle kayilakuthi kunini kungaphi, kayenziwe. Izinto eziphilisa abantu kazingesikhathi langendawo langokucabanga kumuntu. Into eswelekayo ikwenzela umuntu into enhle, kungakhathalekile ukuthi kunini, ungaphi kumbe ungaphi lalowo muntu. Abantu bakhangelele ukubana laba benelisayo babenzele okuhle ngesikhathi leso bedinga lolo ncedo. Lundoda kutsho ukuthi wayesehlale wahlala khonapho baze bamazi labanye mhlawumbe abangazalani laye ukuthi undoda lo ulesandla esikhubazekileyo. Kodwa kulaa nto ababemenzela yona, into ababeyazi ukuthi nxa uJesu esefikile bazabona ukuthi uJesu lo uzakwenzani ngakho, babe sebemethwesa icala lokuphilisa, lokwenzela kuhle lo umuntu ababekwazi ukuthi udinga uncedo, bona bengelalo, bengelandlela zokumsiza. UJesu-ke kuthi wabakhangela wabathalaza ebusweni ngobana wayeke wababuza ngaphezulu. Kungabona uverse 9 ethi, kanti kuhle yini ukwenzela umuntu into enhle kumbe ukumbulala yini? Impendulo yaswelakala. Lapho esibale khona kuthiwa impendulo yaswelakala, uJesu waze wathi kuye, yelula isandla sakho. Uhlupho lwalungekho kulaba ababekhangele uJesu, labo babezenzisa, yibo nje ababengafuni ukuthi umuntu lo asile. Umuntu lo wayedinga uncedo, wayevumba lezandla zombili azisebenzele njengabo bonke abantu. Kodwa laba ababekhangele babesola. Abantu kabayekele ukusola izinto ezisindisa abanye abantu, kanti bona izandla zabo balazo. Unkulunkulu asisize singabi le nhliziyo lengqondo yokulimaza abanye abantu. Asikhulekeni Thixo engcwele, sinike inhliziyo yokuphilisa, ukhuphe inhliziyo yokubulala, inhliziyo yomona. NgoJesu siyakuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabakhulu untungamili Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Ben Jamaine Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Health Clinic Zimbabwe. Asimzweni elandisa.
Amasevisi esilawo aqalela ku-General Men's Health. Yonke into esiphayo umuntu esilisa okanye sithola usizo but sinawo athwa ngesikhiwa ama-focus areas sikhayelela izinto ezinjengabo i-rectal dysfunction, premature ejaculation, low sex drive.
Kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela?
Ngesikhathi sangikhona ubaba wami wayengezwa kuhle and sithole sibili indawo ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges. It was very difficult. But when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we didn't have a single men clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama-countries e-South Africa and so forth balazo isibhedlela zama specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi, yibuphi ubunzima elihlangana la?
Qalisa isibhedlela then I was young, bengile 23 years only and bengingela experience or ulwazi in field health, but vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even nakathesi abanye abantu ma bengikhayele babephonga ukuthi hhayi no, umfana omncane ukwazini kalapho akwazi, but mina ngabe yilayo i-vision engilayo ukuthi no, izinto kumele zihambe kanje kanje kanje. The second one is batho ngesikhiwa ama-healthcare seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi ithi engagula kuyamhlupha ukuthi ehambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes mangiyezwa kuhle isibhedlela angilaso, kodwa ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda next time ngiyabo uzitshela ukuthi ngangcono ngicinisele kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla, sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa?
Ya, ikhona kakhulu. For the first 3 months bekungela noma indoda eyiyoda eyabuya eclinic. By the 6 month mark yikho sasicelebrate ukuthi asesibone isesingenza amadoda 100, but kathesi on the 1st of February iclinic will be turning 6 years. And as of Katesi, there over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethusa ngoba usually uma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abanandelelayo ukuthi ngiyenzani.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le yiStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo. Emidlalweni ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast, amaqembu avuka isiwa lamanye asephumelela ukuya kuhlandla lesibili lama-knockout stages. Emidlalweni edlalwe namuhla, iqembu le-Morocco libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele-DRC. Ele-Zambia lidlala kunamanje lele-Tanzania elikhokhela 1-0. Ujaha we-Zambia uKabwe usenikwe i-red card. Weza Jesus Banda usipha okulandelayo.
Namhla ngo-10 ebusuku iqembu le-South Africa leBafana Bafana eliphansi kungalane ka-Group E ku-AFCON lonyaka linqinilane le-Namibia Brave Warriors, yona engesibili kulingalane. UThinashe Moyo uthi izanqoba iBafana Bafana.
Imithi yanamuhla abafana bafana yawina, Bafana Bafana yawina. Kwezinye ke mboni yama-games ayidlala, hayi, iyadlala sibili okuzwayo. AFCON vele yayikho, iBafana Bafana yawina.
ngayithatha AFCON.
Hayi ayithatha.
UFamous Dube ohlala kobulawayo uthi kuzaba nzima ukuthi iqembu lamazwe eningizimu Africa athathe inkezo yeAFCON.
Hayi indlala yeAFCON hayi. Based on the results at the Connex enzakala ngibona ngani ha yekuhard ukuthi any team from Southern Africa to win these games because yesterday I was watching this team Burkina Faso the way they were performing and other players on the Northern Africa Pepe and other players they are playing very well so in Morocco based on what it has done on the World Cup I think even South Africa today might lose.
Kusasa kule mdlalo yokugcina kuhlandlala uqala yemdlalo yeAFCON eleGuinea-Bissau linqilana leNigeria, Equatorial Guinea lalo lishana leIvory Coast, eMozambique izanqilana leGhana, njalo Cape Verde eChaya eziwayo idlala leGibhithe. Umbusi Sibanda laye ohlala kobulawayo ufisela eMozambique inhlanhla enkulu.
Kulo mdlalo kusasa weGhana leMozambique, mfisela iMozambique ukuthi iwine. Hayi ngoba South ama team eSouthern Africa mbona kumele kube le 1 equalifyayo incede iCape Verde sifike khatshana.
Umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo. Umanakan Legwa uthi imidlalo le inzima.
Hayi AFCON so far yaqhuba sibili mnandi. Esengubonile ukukhaya ngani hayi Senegal yathembisa le Morocco la yathembisa yikho sokungawina khonapho. Kukhaphule kusasa njengoba Mozambique la idlala leGhana bona ngani Mozambique yezathatha
umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo umanakan Legwa uthi imidlalo le inzima
kunzima lapha lokhu yithimu lokho kuthiwa yiCape Verde mbona ngani kuyaphambili lokho bengicabanga ukuthi ingxenye iCameroon ezake zamazame but ayukeep onana noma nje mina ngimthanda ngisithi ngoyemani kodwa yeshi hayi amboni iCameroon seyaphambili ingxenye vele izahle iphume yayo ku last 16 ayikwani la team la and mbona ngani team ezingane ezinzima ukudla kade singeze West Africa akhanya ngani ngapha ku Southern Africa amboni siphumelela sisiya ngapha
zoku inengi labantu bezimbabwe bazilibazisa ngokubukela imidlalo yeAFCON ungabona kude nesikhathi umnotho welizwe udonsa nzima ngimele sithu 7 ngikobulawayo igama mngenza Jesus Bani
sawa kakhulu as a Jesus Bani kusasa ke zimi kanje Guinea-Bissau versus Nigeria kuzobuya ke Equatorial Guinea iyabinqikilana khona ngale le Ivory Coast sobuya ke iMozambique iyachana ke leGhana kuzobuya ke iCape Verde versus Egypt sizibona njalo lokuthi abantu bathini nxa sikhangela ku-VOA Ndebele Facebook page lingakhohlwa likhasi lenu leli elithakazelayo ukhosa Mdlovu uthi South Africa will win 2-1 lapha-ke sikhuluma ngomdlalo phakathi we-South Africa leNamibia uthi South Africa izanqoba 2-1 kuzobuya-ke uRyan Mgcini Ndlovu uthi Namibia izanqobele South Africa 2-0 kuzobuya-ke uFarai Musengwa uthi thina sihamba leNamibia ngoba yiyo phela eduzane lathi amaZimbabweans kuzobuya ke uPeter Ndlovu angele liyaqinisa ukuthi lo hlobo lo Peter unsuku zonke uPeter Ndlovu ke uthi amazwe la ngayo izwekazi leAfrica siwafisela inhlanhla omabili leni Lance Perry uthi hayi good luck phela kuNamibia silifisela ke inhlanhla ukuthi linqobe kuzobuya ke njalo usinqobile Sibanda ukuthi sibona ngazani ele South Africa izashayezwayo ye kunjalo singagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ulisikhangele indaba ebesilazo ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyayangisa ukwenziwa libandla le-ZANU-PF lemithethondaba yeZimbabwe evimbe abe-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-by-elections kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi imithethondaba ilandela imithetho yelizwe lingakhohlwa ukusithumezela i-email ku-email yethu ethi studio7@voanews.com kumbe lisitshale inombolo lithumele imlayelo yenu ku 1-202-465-0318 yoke iWhatsApp ngoluvalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKip Sidube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.